Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 kumpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kameya wedolobha lakoBulawayo uMnumzana Tinashe Khambakami owamiswa umsebenzi ngenyanga edluleyo ngemva kokuba itholakale ukuthi wayevelele icala lokungethembeki nyakenye useqalisile umsebenzi.
Okwenzakalayo ukuthi one thing appeal is the price to go a quarter person. We are suspended the judgment, like operation power judgment of the lower court, where I'm actually seeking justice.
Umsekeli kaMphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwembiko uMnumzana Energy Muthodi uxonule abantu abaningi izolo ngamazwi okuthi ele South Africa kumele liqede ukuhlukuluzwa kwabokuza ngoba abantu besishoneni bemukela izizalwane zabo ezingamaNdebele kuhle ekufikeni kwabo eZimbabwe lenkosi uMzilikazi bebalekela uChaka.
Into ethiyo ngo-Deputy Minister uMthodi kayitshiyananga le nto eyenziwa ngabantu abase-South Africa bona laba ababulala abanye abantu bakwamanye amazwe. Into abayenzayo even ngama-80s befithi babulala amaNdebele ngoba bengayisiwo bantu bakulelo lizwe.
Izizalwane seZimbabwe ezihlala eMelika zithi zizakhumbuza uMongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni ozayo we-United Nations eNew York ngodaba lwe-Diaspora Vote. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Umsekeli kameya wedolobha lakoBulawayo uMnumzana Tinashe Khambakami owamiswa umsebenzi ngumahluli uMnumzana Thompson Makiwa owedalele High Court ngenyanga edluleyo ngemva kokuba wayeke watholakala elecala lokungethembeki nyakenye useqalisile umsebenzi. Lokhu kwenza ngoba isekhweze udaba lwakhe emthethwandaba we-Supreme Court. Lolu daba lwethulwa emthethwandaba inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement Trust. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele uMnumzana Khambakami ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi one thing appeal is the price to go a quarter person. We are suspended the judgment, like operation power judgment of the lower court, where I'm actually seeking justice. I think he could have scored an orate.
Ogo ucho ukuthi usubuyele emsebenzini.
Yes, emsebenzini. Ama operation wonke awe high court judgment. We are suspended. Appeal kusisho ukuthi emsebenzini.
Kanti wona vele umthetho uthini ngodaba lwakho? Kuthiwa khona nxa ulecala kumbe icala lakhona liyakhulunywa yini isentence yakhona ukuthi isigwebo sakhona singanani?
Yeah, oyikho the reason why maybe sifake i-appeal ye-Supreme Court is i-interpretation nje maybe iyachiyana eyomthetho, kodwa ukukhitshwa kukakhansela osekhethiwe akakhitshwa yi-court, i-electoral court, ukhitshwa yi-tribunal esethwa ngumeni. Okunye ukuthi i-electoral court yayile notice eyokuhlala 6 months after ukhetho luka-2018 and 6 months yadlula ngo-December. So ukuthi i-court ihlale i-electoral court yona i-expiry date, i-electoral court okumele ihlale isolve ama-problems wonke nama-disputes wonke ayevela kukhetho lika-2018, i-expiry date siyadlula. Yiwo i-challenge esilayona le esiyi-challenge futhi le i-High Court ukuthi bekumele bekukhangele khona ukuthi isikhathi sama-petition esama-election sesadlula, sesa-expire ngo-December, and ukuthi singahlala 5 years yini ukuthi 5 years yonke sihlale sisiba lama-election petition abafakayo ku-constitution ukuthi kube le 6 months after election eyokudila lokusolva ama-problems avela kukhetho. Bakufaka bekukhangelela ukuthi kumele kube lesikhathi le-expiry date eyokuthi isikhathi esingaka yithi esivunyeliweyo ukuthi kukhangelwe ama problems ama election. I think ilike la kangela ngalandelela i presidential election kwaba lama dispute and the first time kwaba lama dispute ukukhulunywa ngendaba eyokuthi iMDC badlala iMDC la so kwase kuqualify le ama papers sokulate. So kono kyana kuyabotshengisa ukuthi kulesikhathi esivunyelwe kulesikhathi esifakiwe constitution ukuthi yizi isikhathi esivunyelwayo ukuthi kube kudilwa ngama problems avela ukukhethwa. So anything after that kuyabotshengisa ukuthi iconstitution sokumele iamende or sokumele kube le notice ukuthi eyamanye ama dates. So yoma amanye ama points esila ukuthi electoral court ya expire isikhathi sayo le composition electoral court ayihlali ujudge oyedwa.
Lo umnumzana Tinashe Kambarami umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo ubekhuluma lo Chris Gande we Studio 7 ecingweni ekhona lekoBulawayo. Umsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Muthodi ucunule abantu abaningi izolo ngamazwi okuthi ele South Africa kumele liqede ukuhlukuluzwa kwabokuza ngoba abantu besishoneni bamukela izizalwane zalo ezingabantu bohlobo lwesindebele kuhle ekufikeni kwabo eZimbabwe lenkosi umzilikazi bebalekela uChaka. Umnumzana Muthodi wethule amazwi la enkundleni yeTwitter lapho asole khona ngabantu abaningi besithi uphehla inzondano. Bathi ngamazwi akhe umnumzana Muthodi uthi abantu besindebeleni izizalwane zakwele South Africa ezigcinwe eZimbabwe hathi izizalwane zeZimbabwe. Omunye wabasole wabamsolileyo umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane wenhlanganiso yeibhetshu likaZulu yena oxoxa lontungameli inkomo weStudio 7 ngalolu daba.
Into ethiyo ngo-Deputy Minister umdodi kayitshiyananga le nto eyenziwa ngabantu abase-South Africa bona laba ababulala abanye abantu bakwamanye amazwe. Into abayenzayo even ngama-80s besithi babulala amaNdebele ngoba bengayisibo bantu bakulelo lizwe. So mbona ngazathi into kamdodi yena uma esithi is criticizing izonophophile isithi is promoting it or is leaving it. So mbona ngazathi abantu abanjengakomdodi silomnyama ukuthi begcine kuthiwa ngabantu abaphethe uhulumende abakhangele impilo zabanye abantu ngoba vele bona okuphuma emlonyeni wabo kuyakudingisa ukuthi umkhumbulo wakhe ngomuntu olobandlululo njalo wethe nganika state power angabulala abanye abantu ngoba ungumuntu obandlululo.
Kodwa lingathi ngumbono olabantu abaningi abakuhulumende kumbe kungaba ludaba lukamuntodi kuphela.
Ngombono wabantu abaningi abakuhulumende labantu abavela ehlangothini lemashonaleni iningi lawo bakukhola ukuthi abantu abasemandebeleni babuya lapha yikuzathola nakhona pha koBulawayo kuhlala kuyinhlikanhlika yiyona leyo ukuthi abantu bona laba bakukhola ukuthi idorobho lilayihlo lamandebele ngelethu sonke. So mbona ngazathi yinkolo thize edinga ukuthi iqondise ixazululwe ngoba abantu abohlobo lwesishoneni bakukholela ukuthi thina singabantu bokuza so kufuze sihlale ngesibone sisodwa.
Umkhumbulo onjalo ubona ulakho yini ukusivangela ukungahlaliseke elizweni leZimbabwe?
Njengoba bakwenza bangakuphinda ngoba balokhu bekukholelwa uma babulala abantu over 20,000 ive ngenxa yokuthi babekhola ukuthi ayisibobala lakathi esibalokhu bekukholwa njalo bakuphumisela ngomlomo wabo. So bangakwenza ngoba careless remarks can lead to impi ngoba ake sithi uma kungaba labantu besindebeleni abazacatshuka yona leyimpi kuyaqalisa ukuthi abantu ngento encane bevukelane. Ngibona ngazathi yena umongameli uma wayefaka vele abantu abanjengabo-Energy umbuzo ukuthi wayekhangelela ukuthi bazenzani.
Ukwenqabela ukungahlaliseki lokho kuyini okungenziwa?
Okokuqala ukuthi uhulumende vele kakudingakala ukuthi vele abantu abalengqondo ezinjengabo ezabo-Energy Mdoda. Kudingakala abantu aba-accommodative, aba-matured, aba-level-headed, abakwaziyo ukuvuma ukuthi hayi singabantu abamnyama kuyadingakala ukuthi sisondelelane. Awusozwaphila ngokuhlala usithi hayi laba ngabantwana bakobobomncane, laba ngabantwana bakomalume, kodwa lonke selihlezi egumeni linye. So mbona ngazathi ukuthi size siye phambili njengesizwe kudingakala ukuthi yona inhloko uhulumende ibe icace ukuthi umfaka abantu ibafaka ekhangeleni ukuthi umuntu lo uzenzani ngoba kawufaka umtolo omlomo obonileyo njengoba enedi mdodi uthi uza kuncedisa ukuthi ebe ngusomlomo wakho eyakhe isizwe kakula nto enjalo.
Lo mnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane wenhlanganiso ye ibhechu likaZulu ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ose South Africa emhlanganweni weWorld Economic Forum eCape Town usencome izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngenhlelo zabo zokuthuthukisa umnotho weZimbabwe kanye lokuncedisa abakwenzayo kulandela umonakalo owadalwa lizulu lesikhukhula ucyclone Idai eZimbabwe. Uthi lanxa abanye besola kusobala ukuthi umnotho weZimbabwe uyakhula. Ekhuluma ngodlakela oluqhamuke eSouth Africa lapho izizalwane zalelo lizwe ezilwisane laba kwamanye amazwe umongameli Mnangagwa uthe ulethemba lokuthi inkokheli zalelo lizwe zizalulungisa lolu daba. Osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe sebeqalile ukufika elizweni emhlanganweni weSanganai Sanganani World Tourism Expo oqalisa ngeviki ezayo eZimbabwe International Trade Fair kwaBulawayo. Isiphathamandla seZimbabwe Tourism Authority, uMnumzana Keith Mochitsisi, ubikwa esithi bakhangelele ukuthi kufike osomabhizimusi abalikhulu lamachumi ayisikhombisa, i-170, abavela endaweni ezitshiyeneyo. ELebotswana libikwa lilabalitshumi lanhlanu asebezobukisa kulo umkhosi. Okwamanje ngesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mana sesawu ndikhuluma elapha eSouth Africa tanenhlanhla mtanenhlabathi lokhulumayo sanotisoyi. Ngikhuluma lapha ngesiga engisifone namhlanje la eJohannesburg phakathi eJoza ku-CCC ukuthi novonisandisa amaZulu kubonakala asuka khonale emahosteli kakhulu khona ihosteli abathi i-Chip Hostel beqoqane ukhanya banedili namaphoyisa beze emashofu kakhulu emashofu abantu laba abangaphandle singathi ngabe-Estop ngabe-Ethiopia laba wesesidani namapakistani babuye bafike bashaya amashofu banezando banani emini libalele. Yazi ma-Afrika ubuhlungu lokhu ukuthi singahloniphani kanje amaphoyisa azangafike bantu bakithi kuze wathi imali abantu beruthi amashofu la avulekayo bevula bethatha iy'mpahla abanye befake imotela abanye bedoza ngamasaka behamba la masekudlule 40 minutes siyaku-awa abantu laba sebehambile amaphoyisa yokho efika efake imoto lapha lapha esiguqe izandla ebukebuka okubonakala ukuthi le nto leyi yinto eqoqiweyo.
Mina ngobuhle baloyi wasePlumtree kodokwana. So ke yena uhulumeni wakithi ucabangela ukuthi kwenziwe kanjani abantu bakithi, ilungelo labantu bakithi liyaxhaphazwa, siphila nzima emazweni kanti kube nasekhaya alungisa izinto ngendlela, izinto zakhona zihambe ngendlela. So uma besixotsha lana kumele sibuyele ekhaya siyoqalela ngaphi? Ebhinjwa kuqala kanje eGoli kuyethi usuke eGoli kube sekulandela kula amanye amathawni into ezikanjalo njengoba bethembisile. So besizama ukuthi kungangcono bexoxisane nabo bazame ukuthi le nto kumbe imiswe noma ithule ngoba asinako ukuphepha, asinako ukuthula kuleli zwe sihlala kulona, sihleli kanzima kabuhlungu. Ngiwubuhle baloyo obuye Plumtree kodwa kwakhe
igama nguVisitors Isibongo uChuma. Ngithumela le audio ngilana ngasethembisa e-Ivory 2, ethembisa ngase-Ivory 2. Kukhanya kubi impela, kukhanya kubi. Siyafisa nje ukuthi umdala angenele impela, kuhambe ngendlela esifisa ngakhona ukuthi hayi abantu kube ngafi kakhulu la ngoba into enzakalayo ayilunganga ngempela. Salibonani, safa isizwe esimnyama, sibulalana sodwa singabantu abamnyama. Uma kuyukuthi abafowethu laba base South Africa bengafuni ibhizinisi le foreigner kungani bengahambi eFourways, kungani bengayi eSandton, kungani bengayi eCampton Park, kungani bengahambi kubo Randburg, bayenze lento abayenzayo lapha elokishini. Angazi kumbe kungenxa yokuthi singabantu bamnyama kuphela lamaTopia lana into abayenzayo ukudelela. Kumbe asiwukudelela kumbe ibudomu.
Salubonani, salubonani mahlabe zulu bantu bestudio leMazimbabwe wonke. Kuyamangalisa ukuthi abantu bathi bona bafuna ukudemonstrate. Ni amapholisa kamnangakwa lamasosha akhe nxa sefikile babaleka ezimgwaqweni bacatshe bengabonakali ukubonakala, okutshengisa ukuthi bangamagwala abasoze bafa banqoba. Ujamisa kasoze afa anqoba. UTsvangirai watshelwa ngumgabi ukuthi engadlindumba elaleli besenza ezinye izinto lomfazi wakhe bebesebephupha bevusa iZimbabwe akusoze wafa kwenzakala. Njalo thina esifayo yithi thina umtshamisa lo mnankagwa labantu babo abasephalamenti akula ukuthi bangafa yendlala abantu bokucina ukufa. Umnankagwa le moya omubi uzavuma nxa sokusela umntanakho yedo seleyena lo mntanakho ukuthi no unqotshiwe nothathe sabantu ke begcwele eZimbabwe so bazafa bephele bejidu.
Ngendaba kababa uNhlanhla Mangwe Nduweni sebemhanga wonke amaNdebele bekhangele njengalokhu kwenzakala kugugura wonke sasikhangele. Silezinduna ezisemiglens oChief Malisa, oChief Dakamela lasekhona ngale elupane kuChief Madikwa bazithulela bakhulume ngitsho ngokuhlukuluzwa komnye wabo oyinduna.
Amavuka amavuka emsakazweni. Nathi thina abantu bangaphandle sesihlale kakhulu lapha kule lizwe singa-investi emakhaya endaweni zakithi. Uthola ukuthi mhlawumbe imizi iyi-20 inabantwana abawu-40 endaweni, kodwa abantwana abayi-40 bahlule ukuthi bahlangane benze into eyodwa mhlawumbe babe ama-R50 ngenyanga ukuthi uma kuphela lowo mnyaka iminyaka ethile bavule imigodi bagibhise imigodi benze ama-projekthi endaweni zakubo abakwenza ukuthi lo. Sikhuluma into eziningi ezingelancedo, sikhuluma ngezamacansini, utshwala. Hamba ukhangela laphana ukuthi bangaka abantwana abagcwele etshwaleni abantwana bakithi benatha utshwala kuzokuza. Kuyinto embi kakhulu umsakazi yani ukube ngabe siyazinuka amakhwapha, sithathe le mandla nesilayo sibisele emakhaya sizame ukuvula ama-project because yokuthi nxa uqala isikhathi esinje abanikazi bendawo ethu abasifuni. Lathi sesikwazi ukuthi hayi kodwa sizathatha lokhu sikuhlazi nalokho. Into ezinje zisenzakala angiwabulawa muntu, kodwa-ke lathi asizinanzeleleni into esizenzayo ukuthi hhayi. Ngiyabonga msakazi, ngiyabonga. Khuluma nobhoqo emqoleni wegusi laphana lapha engakhele khona.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izulu lesikhukhula uHurricane Dorian elihlasele eleBahamas libikwa lingasoze lifike eFlorida khonapha eMelika njengalokho obekucatshangelwa zingcwethi zomkhathi, kodwa lizasondela eduze, ngakho akufanelanga abantu bakulezo ndawo bezinze. Abahlala eSavannah River duzane lomngcele weGeorgia South, eCarolina, SFC, North Carolina sebexwayiswe ukuthi beqaphele leli zulu. Uhulumende weKenya uthi ufuna ukuqala amise ukuthethwa kodaba lwengxabano leleSomalia bebanga indawo eduze le-Indian Ocean ebikwa inothile ngezemvelo. EleKenya lithi udaba lolu kufanele lumiswe okomnyaka ukwenzela ukuthi lidinge amagqwetha amatsha ukuthetha lolu daba, kodwa eleSomali liyakwenqaba lokhu. kwezenzakala eMelika namhla sicobungula ukuthi kambe abahlala emazweni bazenelisa ukuvota na ngohlelo lwe-Diaspora Vote olwathenjiswa nguhulumente. Sixoxa lomnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT, yena othi bazamkhumbuza umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni ozayo we-United Nations eNew York khonapha eMelika ngalolu daba.
I think yimi into eqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu abakithi abasemazweni bafila helpless as if vele akulancedo asebengalenza ngoba bekhatshana. So abaningi abakwenza nje kuphomba ukuthumela izimali ukusupporta indeni yabo esemakhaya. Kodwa mina ngithi kibo asibambaneni silwele i-diaspora vote. Ngoba masingathola ilungelo lokuthi sivote sila ngaphandle ipopulation esilayo siyakwazi ukuthi sivotele ama-leaders ekhaya esazi ukuthi azomnela amalungelo abantu athuthukise umnotho welizwe.
Amabandla aphikisayo ayalilwela yini i-diaspora vote le lamanye ama-electoral reforms
ephalamenti? Bayayilwela but mina is umuntu obeku oku politics and pro iskati esite nokubona ukuthi kulokhu iconflict inyana ngalokho ngoba abanye bakhona even kuma party onala opposite babona ungathi thini singaphandle maybe masibuya sizofika sifuna ukulisa izikhundla zabo. Abantu abaningi abalandawa lezikhundla bafuna nje ukuthi baphile impilo edecent bakwazi ukunakelela imuli zabo.
Manje ngesibanga esikuso kathesi ubona kulunga yini i-diaspora vote kungafiki u-2023?
Hayi, sizoyilwela. Last year around September besise New York sakhuluma layo umongameli uMnangagwa samtshela ukuthi thina isikhalazo zethu sifuna i-diaspora vote. Wavumelana lathi layo wathi no la i-diaspora vote ubona kulilungelo lethu kumele sibe lalo. So siyazi ukuthi uyeza futhi this month sizozama azo zonke indlela ukuthi simkhumbuze ukuthi sihloke salindile ngoba by now kumele ngabe sesiqalele ukurejista abantu ukwenzela ukuthi ngo-2023 abantu bakwazi ukuvota.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika edolobheni leVirginia. Sixoxela ye ekhonale eVirginia.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Esigabeni sethu somculo namuhla abaqoqa umcimbi weqembu le-South Africa ele Mafikizolo ukuthi lizocula elizweni bathi lo mkhosi uqhubekela phambili lanxa kulabanye abathi abantu bengayikubo njengoba izizalwane zeZimbabwe zihlukuluzwa kwele-South Africa. Umkhosi lo ukhangelelwe ukuthi ube seHarare International Conference Center ngolwesihlanu. Njalo phela nxa sikhuluma ngoMafikizolo sikhuluma ngoTiyo Khosinkwelo Nhlanhla Nciza. Bona ke abanye bebebalwela besithi hayi laba bona bahlabela kuhle ngabanye abantu abalanzondo yokukhetha abantu ngemhlobo njengalokhu okubonakale kusenzakala kwele South Africa. Ngakho ke asazi ukuthi kozala nkomoni ke izolo sixoxele njalo ngabanye abaculi beSouth Africa abakhangelele ukufika kwele Zimbabwe. UFreddy Gwala lo Patricia Majalisa babexhaswe ngabanye njalo abahlabeleli ke ngenyanga kaDisemba. Manje lapho ke ngathemba kuyabe sokuphelile izehlakalo zokukhethana ngobuhlobo lezi ezenzakala eSouth Africa. Abanye bathi xenophobia, abanye bathi hayi izizalwane zeSouth Africa lazo zilwisa ukuthi zibe lemsebenzi elizweni lazo ngoba zithi abavela kwamanye amazwe babathathela umsebenzi njalo abanye bathengisa izidakamizwa, kukanti abanye benza lokho kuthiwa yi-human trafficking, osokwenza amantombazana angene kulolu uhlelo lokuthengisa imizimba betshone bedakiwe kungasazwakali. Kodwa ke bona abavela kwamanye amazwe bazi bayakwala lokho, bathi hayi kufanele ke abantu behlukanise phakathi kokudala icala lokuba yisiphepheli, lokuba lelungelo lokusebenza, ngoba abanye bathe balelungelo lokusebenza lapho. Sibonile njalo ukuthi kulandela lokho sebezama ke abanye kwamanye amazwe ukuthi labo bengasebenzisi inhlelo ze-South Africa, njengokuthi abezamabhizinisi ukuthi bengasathengi kwamabhizinisi e-South Africa besithi phela labo bayaphindisela. Kodwa hayi akusenani ke, asizweni ke umculo kaMasikizolo esithi Happiness. Masikizolo besithi Happiness, ngenza happy bona ke bakhangelelwe ukucula Harare International Conference Center ngolwesihlanu. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo Mnumzana Tinashe Kambarami uthi useqalisile umsebenzi esalindele isinqumo se-Supreme Court. Umsekeli kamphathi Ntambo obona ngokwethula kwembiko Mnumzana Energy Mthoji ucunule abaningi ngamazwi akhe athi akhomba ukuthi abantu besiNdebele ngabokuza njalo abasizo zizalwane zeZimbabwe. Hayi ke siluqaba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.